kukhanya ngani so far kuma polls abawenzayo ngani uBiden uya ngani uyophezulu ama Democrats akhanya athakazelela ukuthi abe nguye ozaba presidenta incintisana lo Trump ngo-2020. Kodwa mbona ngani too early ukuthi abantu bakhangela ama polls lawa as if yiwe angaba yiwo azaba eyikho khona sesisiya towards election umnyaka ozayo. So kodwa ke uBiden une-chance njengoba wasebenza lo Obama engumsekeli kaObama. Obama wenza kuhle isikhathi sakhe engumongameli njalo kubonke laba abancintisayo so far kuma-primary ma-Democrats I think baningi kakhulu and I think uBiden ukhanya nguye ephuma kuhle ngoba i-experience yakhe ekusebenzeni kusukela engu-senator ekusebenzeni kwakhe engu-vice president njalo he was a senior senator actually ekusenate laphana so experience yakhe ikhanya ngani yenza ama-Democrats angani amthakazelela ama-Democrats izwa elamadlabuzane ubana uBiden ingaba yili themba labo lokuthi bakhiphe uTrump esikhundleni lapho sokuba ngumongameli.
Kodwa sambona unkosikazi Hillary Clinton layo owasebenza lo wayengumongameli umnumzana Barack Obama kodwa wanqotshwa ngumnumzana Trump. Ubone ngani oka Obama lokhe kunceda yini kumbe sokwedlula?
Ngibona lokho kunceda ikakhulu ngathesi njengoba ekusukeni kwa-Obama kwangena uTrump. UTrump wabuya le ndlela yakhe etshiyeneyo kakhulu lesijayeleyo njengomongameli. Abantu abaningi sebekhangelela sebekhanuka umongameli owenza izinto ngendlela abayijayeleyo yakhona ekwenziwa nguTrump. So kulabanye abathi xa ukhuluma labo hawu sesikhanuka u-Obama bathi ithuba esaba nalo lo Obama. So uHillary into engitshaluze ukubona kwami wakuphangisa ukudelela uTrump ukuthi halo ngizamnqoba kwenza kwakhe akulamuntu ongamamukela njengomongameli. So wamdelela kwaqala kwesibili uHillary wayezinto zakhe la ezazingakhanyi kuhle zama-emails lokho bethi bemnika icala ngawo. So ke konke lokhu mbanekuke futhi uHillary acine eluza njalo wehluleka ukuthi akwanise ukukhankasa kubantwini abancane i-youth young people kwangani wabeka lawo. So wagcine eluza kodwa ke uBiden boni ngani ingalokhu hambele ku-Obama abantu lokhu besengqondweni zabo ukuphumelela ukwenza ilizwe u-Obama ekhona everything was steady everything was normal boni ngani yikho abazayo lokhu bekukhangelela ku-Biden njalo.
Bakhona abanye asabekhonone ngaye umnumzana Biden abesifazane abathi wayebasondelela kumbe engababambi kuhle
kule ndaba ikakhulu leyo ukuthi wayebambabamba omama kodwa ke kuphangisile ukuphuma kwinto kwangikhona kungayikhatshana and layo wayeyenza kuhle indaba khona waxolisa kakhulu kubo mama labo ukuthi hayi nangicaba ukuthi ngiyaliduduza kumbe ngiyayikuthaba nje ngani ngele esinye ingqondo kangizicabangela ungani so far kuyangani kusokungani kuyaphika lokho angikholi ukuthi ungaba into engamhlupha phambili konke lokhu kuza kuya ngokuthi yena inxa ephendula amacala abavumbululayo yabe bephendula esithini kodwa wakathi sibona ngathi uyaxolisa ukuthi hayi ngangingakwazi sengizatshintsha ukwenza kwani.